Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani zulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 3 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibhanga le-RBZ selihlehlele emuva kusinqumo sokumisa abenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini i-cash in cash out kodwa sokule migoqo.
Uthu lincube yena ngokwakhe vele umuntu owayeobele esonda ukuthi engezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imalini ngoba kule inflation.
Abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlola umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobuningi okwenqabela ukulahlekelwa impilo. Sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha iUnited States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esenza kuba labantwana abenza izifundo ze-lower sixth kusukela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela isinqumo sebhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe sokubuyisela ukusebenza kwendlela yokuthumezelana lokuthenga kunye lokuthengiselana imali olo cash in cash out, ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi kuzaba lukhuni ukuthi kulandelwe imigoqo emitsha esibekiwe yi-RBZ. I-RBZ ihlehlele emuva kusinqumo sayo sokumisa abenza lumsebenzi isithi sebengaqhubeka kodwa bengathumeli kumbe ukuthengisa imali edlula amadola alikhulu, i-$100 ngasikhathi sinye. Kodwa kulabanye ababikwa kade bethumezelana imali efika kumbe yedlule izigidi ezilichumi, i-$10 million ngasikhathi sinye. Ugatsha lwe-EcoCash, okuyingxenye yenkampani ikamakhalekhukhwini ye-Econet, bese ibisikhweze lolu daba emthethwandaba lusebenzisa inkampani yalo ye-Cassava SmartTech luphikisana lenyathelo le-RBZ elokumisa lumsebenzi. Embikweni owethulwe izolo ntambama usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya uthe leli bhanga lizajezisa abazakwephula imigoqo emitsha kanye labahuquluza imali osekubhahile kulolu hlelo. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho.
Bebekhanya vele ukuthi bebengasizinqobeabanacala kodwa ngabantu babo ngama-ejensi apho nxa idombo lakho lingakwazi ukukhuluma lizawuphambanisela umendo. So nabona athi kade kuqakathekile ukuthi badinga indlela nje yokuthintinta ulonyoko ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokuthi abantu baziphathe. Angikhothi ukuthi zasebenza nje kodwa mbona ngathi bebenze kahle nje ngoba abantu beyikhonethi bayikholo kancane.
Kodwa lokhu-ke ukuthi ibhanga lingafaka imali lizatshintsha ama-RTGS ngesilinganiso esifanayo ukwenzela ukuthi isilinganiso sayo singanciphi, linyathelo elihle yini?
Angikwazi ukuthi bazawuhambisana njani ngoba nxa bona besithi ungavele ufake imali ebhenki kuwavula kuba lama-consequences ngoba vele umthule incube yena ngokwakhe vele ngumuntu ovele edonda ukuthi engezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imalini ngoba kule inflation. Kodwa lapha sesibona ukuthi sokungathi sokuyikwethuka nje njengoba abantu be-economy bebethe khona indaba yokuthi akula mali eyenelayo esemsikel ebhodayo ku-circulation. So abakwenza kathesi vele kuza kwenza ukuthi intengo yemali ivele ihlikhwele, i-inflation yakhona vele iyahlikhone. Ngaye vele baphungukela nje kunjalo njengoba belokhu athi kuyikho khona kade wasebenzisa ukuphambaniseka. Angiboni kathesi kuzanceda.
Usiba lukhulu njalo uyatsho ukuthi laba abayenza lo msebenzi kumele belandele ezinye iziqondiso. Kuzasebenza yini lokhu njalo kulula yini ukuthi abayihuquluzayo bejeziswe?
abantu be connect be city kuyahlupa ukuthi bacubunge bakhangelise ukuthi indaba yakhona icala lakhona ngubani olenzayo. Ngibona ngathi navele umthetho wakhona lo asuzisebenzi ngoba abantu bezimbabwe balendlela eziningi ezokuthi bazuze imali, hhathi loku sokuphunga ukukhuluma nje sokuvala nje ihloni ukuthi bagqula umthetho sekuphendula.
Singabona uhlelo loluyana lokhe lusebenza ngendlela ebelusebenza ngayo.
Kalwakethe khona awusavunye ukuthi abantu basebenze imali isibane basebenze imali zangaphandle, kodwa idola lahle laphendulwa lalo liphendulwa emsikeni. Kanti sibe sithi abantu bazafanele ithathe imali i-100. Into yakhona umuntu izakwazi ukuthi mina nxa ngiyithathe imali ngiyithathe nawo ma athathela i-100 umyathathela, awusuke uthi kusitshele ukuthi ngibona ngathi kuzanje buyela nje endaweni lapha kade kuyikho khona ubuqili kwakhona abantu bethengiselana imali, le mali yakhona ingathi ihlupha ukuthi uyizuze.
Isisombululo salolu daba kuyini?
Umsebenzi webhenki ukuthi nxa imali iyilutshwana emsikeni sebevula impompi yemali sebaningi, nxa ingabaningi kakhulu bayavala impompi ngokukhweza ama-interest rates. Kodwa inkinga ukuthi imali ephumayo eyalapha ekhaya yamabhondi axotshana le-US dollar. So abantu abaningi abayizuzayo mpeni ngamagorokoza bebathengisane abegolide bavele bahle bayebambe bezama ukudinga imali yangaphandle layo uhulumente uyayidinga imali yangaphandle. So okuqakathekile ukuthi kube le ndlela zokuthi imali yangaphandle kumbe ibe yiningi kumbe ihle ithiwa khona vele yehla asebenzi lapha. Nxa idlela ikhona dathi abantu bayebebekhi beyixotshanisa besebenzisa imali yalapha amakhona.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho, ubeqoqa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Abesifazane abeZimbabwe sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobuningi kwenqabela ukulahlekelwa impilo. Inkuthazo le iza ngesikhathi iZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba jikelele kumkhankaso okulimukisa uZulu ngalomkhuhlane oqale emhlaka 1 kulinyanga njalo ozaphela ekupheleni kwenyanga we-Breast Cancer Awareness Month. Bangena kunkulungwane lenkulungwane besifazane ababulawa imvukuzane yebele ngomnyaka eZimbabwe. Emhlabeni jikelele bedlula ingxenye yesigidi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abesifazane unkosazana Linda Mpofu, yena othi kubalulekile ukuthi abesifazane bayehlolwa ukuze bathathe amanyathelo nxa bethe batholakala belawo lomkhuhlane.
Umkhuhlane lowu usuqede abantu kakhulu ikakhulu omama, yikho kuqakathekile kakhulu ukuthi bayaziswe kumbe kube le-awareness ngemvukuzane leyi. Njalo abatshoyo kumbe abaphenyaphenyayo abayenza ama-research sebenanzelele njalo ukuthi isifo lesi labo baba lakho sengengeza ukuthi kulama-cases nje ambalwa lapho labo asebeke bahlaselwa yilowo mkhuhlane. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi kube lo mkhankaso omkhulu kakhulu ulimukisa abantu ngomkhuhlane lowo. Ungananzelela vele nje imkhuhlane yonke yemvukuzane imkhuhlane ebulalayo kakhulu, yikho kuqakathekile kuphela nje ukuthi i-breast cancer yona ibulala isitshaba sonke, kambe nxa omama abaningi bengabulawa i-breast cancer okutsho ukuthi phela hayi isize asisekho. So kuqakathekile kakhulu ukuthi omama babekwazi bafundiswe bathole usizo kusesemasinyane.
Omama beZimbabwe ungathi balolwazi olwaneleyo yini ingemvukuzane yebele?
Thina okwethu eZimbabwe kulusizi Nkomo, ngoba ungananzelela vele ulwazi luphelela nje emadolobheni kakhulu. Lawo amadolobho amakhulu ngingasabali amancane anjengawethu lawa oGwanda laboBeitbridge laboPlumtree. Yikho-ke mele ulwazi luphume kakhulu luye lasemakhaya lapho kuthiwa khona kukomnyama ubambile khona lufike, ngoba thina lapha eZimbabwe asikafiki ezingeni sibi lokucabangela ama-rural women ethu omama basemaphandleni, kungani sibakhohliwe sibili. So kuningi okusamele kuyenzakale ukuze abantu omama bebe nolwazi lemkhuhlane leyi esiqeda abantu kangaka emvukuzane.
Obaba bona ndimabani abangayidlala ekulwisaneni lalomkhuhlane.
Ungananzelela vele obaba kakhulu yibo abajayele ukuba ngithi lesey kumbe lokutsho lokulawula lokuphawula ukuthi omama bahambe ezibhedlela kumbe bangayi. Sengikhulumela kulabo abathethweyo lalabo abasahlala labo baba babo ababamba ngezandla eziqinileyo. Yikho ke nxa kuthiwa kulomkhankaso kakungabi lomkhankaso okhangele omama kuphela kodwa kube ngumkhankaso ogoqela obaba ukwenzela ukuthi ubaba angalimuka ngalowo mkhuhlane laye ulakho ukuthi ancedise umama ikakhulu ngoba abesibhedlela omongikazi lamadokotela ayatsho ukulendlela yokuthi uzikhangele ngayo uzihlole ukuzivotobotoza usize ukuthi kumbe ungabe usulawo lowo mkhuhlane. Obaba labo kunganceda ukuthi bancedise omama ukuthi labo bebotoze bakhangele ukuthi kambe umkami engabe selawo lowo mkhuhlane. So engikutsho yikuthi obaba labo balendima enkulu yokudlala nxa sikhangele imkhuhlane le. Labo i-awareness kayifike kibo nxa kukhulunywa nge-breast cancer babalwe labo phakathi ukwenzela ukuthi bancedise.
Lo ngunkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazane ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation.
Umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa wethule umnumo owesimo selizwe owe State of the Nation address sona. Ukuhlaziya lolu daba sizahlangana eHarare eCrown Plaza Hotel mhlaka 3 Mfumfu. Uzani lihlangane noBlessing Zulu weStudio 7 sibambane leMedia Center ngo-6 ntambama sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi indodana kamoya umnumzana Joshua Nkomo usibangilizwe usefuna ukuthi amathambo kayise asuswe emathuneni eHeroes Acre eHarare ayengcwatshwa kakutsha ekhaya eKezi. Usibangilizwe ubikwa esithi vele uyise wayetheka funi kungcwatshwa iHeroes Acre kodwa ngoba imuli yayingela mandla alingana laka Grace Mugabe kayenelisanga ukwala lokhu. Iphephandaba leChronicle lithi kulamajaha amabili uGive Mo Mutumba loTatenda Ngwenya amadlwengula omunye umama owayebelethe umntwana bambulala baqhubeka besiya ecansini lesidumbu andubana basiphosele emlindini kunye losane olwalulokhulu semhlane. Ababili laba bagwetshelwe ukulengiswa. Umsakazo we-BBC uthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kunye lomongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria bazahlangana ngemva kwamaviki kube lodlakela obeluqondiswe kwabokuza kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli lapho elisiphe khona imbono yenu eliyithumele ngeWhatsApp.
Inkohlakalo akula muntu ozayiqeda. Nxa befuna ukubona inkohlakalo kabahambe ngomgwaqo wenkayi from eQueen's Park khonapho kumguza khonaphana. Usuke lapho uye emapoliseni enyathi bagcwele imigwaqo yonke bafuna imali. Usuke lapho uye enkayi ngivela khona nje kathesi. Ngihambe khona izolo ngayaphenduka izolo. Hhayi sebehlupha lokhani okudlula okukamgabe. Akula muntu ozakuqeda lokho.
Lenjani mthakazi? Ukawunda sibanda lapho kutshana. Hey bantu benkosi, kuyadanisa njalo kudabula inhliziyo nxa kuthiwa khona abantu kukhwezwa impahla ngama 300% amanzi ukuthi awukhweza ama percentage ama 300% ngoba even 50% that's abnormal percentage, that's an abnormal markup ongayicharge wherever. Any business ukuthi khona we are told us to charge something like 50%, it's very abnormal. Vele kwakho kuvele kuphezulu kakhulu. Abantu baleminyaka bengayengezelela imali, ama-petrol ahlale ekhwela, uyazi into zonke ziyakhwela. Kathi ushiwa urhulumente lo, ucabanga ukuthi abantu le mali bayithatha ngaphi? Shiwa angakaze bafakele yona. Abantu nxa bekhala ukuthi bayengezelelwe imali even 100%, urhulumente kakuvuma. Kodwa nemese charge ucharge wona la ma-300%, what is that, sure civil? So nxa ukuthi uzafuna ukuthi kukhwezwe amanzi nge-300%, kuthi kuphela abantu sekumele bengezelelwe imirholo ngama-1000% at least. Ngoba yini kathi khona okunjalo, very sure yini civil? 300% markup oyi-edayo, angikwazi ukuthi lowo muntu angabe kufundile loba njani, angikwanisi uku-understand i-government le ukuthi kanti isebenza njani. Ah, mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe lowo muntu bebezama ukuthi bathi bayengezelela amanzi nge-3%, basebephambanisa nje bathi 300, ngoba even nayi 30% is too much. Angeke kuveke kwenza kwengezelwa ngama-30%, mhlawumbe bebezama ukuthi 3%, ngoba vele e-situation yakulelanilizwe ama-percentage amele afakwe ngama-1% nje, at least ama-1%, 1.5%, kumbe 0.1%. Yikho esikwe expectayo, not 30%, not 300%, 300%. Hayi, vele into enjalo ayikho kuma-akhawunti, mna ngaze ngivuke 300%. Hayi khona, angaze ngikuze vele kuma-akhawunti ukuthi what kind of business is that one. Yiyo kumele ibizwe lamapholisa phele naleyo. Yikho mpela kumele amapholisa basebenze khona bebophe umuntu yabe zizinto ezinjalo. Angaze ukuthi ama-petrol akhwezwa every day, intengo ziyakhwezwa, ukudla kuyakhwezwa, amanzi kona la abesesiba ezisiba yi-300%. Nxa siyahlangana la ma-percentage ama-petrol le nto kuyakuba imalini phela musi yi-1000% vele. Hawu bantu benkosi, shiwakele sihawukeleni. Hawu
mina ngithi ubaba umnangagwa kulaba abantu abathengisa imali karathe kakhulu aba i-management e-bank eyethatha imali niko siphatheleni besiyathengisa imali phandle, ngoba yiyo ebangela inkinga yonke lesi nayo. Kabarathe kakhulu i-management e-bank ethatha amasotshalala amapholisa begcwala emabhenki lapha bebona ukuthi i-management yenza into esemthethweni, abantu bephiwa imali ezabo ebhenki. Akho nto besincitsha imali ebhenki, bethi imali ayikho ebhenki besenzeka ukuyithatha beniko siphathelene ukuthi besithengisela phandle. Sinikwa ngipho ngipha imali zethu 100 ngelanga 50 ukwenza ukuthi siyethenga imali phandle. Uhulumente karatha abantu management ebhenki imali iningi kakhulu, ibhondi eliphandle nxa ufuna ukulithenga uthenga inqwabanqwaba oyifunayo uyichiye. Okutshengisa ukuthi ibhenki kayehluleki ukunika abantu imali, ikwanisa ukuthatha imali niko siphatheleni phandle ukuthi besithengisele imali ebhenki, ikwani ukuthi siyiphiwe ikwanile.
Ngoba indaba yokuthengiswa kwemali sisenza intengo zikhwele mjokojo, ngoba umuntu odi impahla yakhe sekuthengisela iprice ezimbili imali ekuchaje imali yokuwoda imali aphinde akuchaje imali yokuwoda impahla lezi, then sokusenza into yakhe ayithengisa idure kakhulu ngenxa yokuthi uyabedenga into ezimbili imali kanye le mpahla ayithengisayo. So akuvalwe lokho kokuthengiswa imali vele, ngoba yikho kusibangela ukuthi intengo zikhwele nsuku zonke.
Kundaba yekhokesha ukhulumende ukwanise kakhulu sibili lapho, ngoba imali sithengiselwa abantu phandle amabhenki. So i-RBZ kayithatha inyathelo eliqinileyo ukuthi amabhenki kanika abantu imali zabo bezihole zigwanile ziyi-cash, then ukuze imali irotate ibuyele ezitolo iphinde ibuyele ebhenki. Ingadathwa ebhenki siyanikwa abantu abathengisa imali besithengisela imali zethu thina sifuze sizihole ebhenki. Uhulumente lapho ukukwanisile kalungisisele indaba le masinyane isebenze, siphiwe imali zethu zigwanile emabhenki zingabi lokhu ezibhodiswa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu liwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga, kodwa ke siyacela ukubana lisithumele imilayezelo emfitshane engadluli i-2 minutes. sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha esithiwa United States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esiza kuba labantwana abenza izifundo ze-lower 6 kusukela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Rebecca Mano obona ngenhlelo ezijiyeneyo esikolo lesi esizimeleyo uthi abantwana abakhaliphileyo abangenelisi ukuhlawula imali yezifundo bazancediswa ukuba bafunde esikolo lesi. Abenze kahle balakho ukuqhubekela phambili ngezifundo zabo emakolitshini kwele Melika lapho abazathola khona uncedo lokuhlawulela imfundo yabo. Kuzafundiswa izifundo zama-sciences kanye lesilungu esijulileyo. Okwamanje kulungiselelwa ukuthi abafisa ukungena kuhlelo lolu bathole ama-application forms endaweni ezijiyeneyo okulenhlelo zeMelika emadolobheni. Kumele ama-application wonke atholwe ngabawahlolisisayo eHarare kungakafiki mhlaka 20 Mfufu. Kusukela ngomnyaka ka-1999 sokufundiswe abantwana bedlula amakhulu amane kwele Melika ngaphansi kwalolu hlelo. Abanye bagcina besenza izifundo eziphezulu ezinjengama-PhD. Ukuze sizwe okuningi esikolo lesi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loNkosazana Charmaine Nyakonda ozabe efundisa esikolo lesi.
Isikolo sabantu abakwaziyo obio, ophysics, labochemistry, labomaths ku-A-level. So abantu abakwaziyo those subjects ku-A-level bazo-enrolla for that school and get into that school. But inkinga ukuthi ukungena esikoleni sona esimele ube labo A labo B, mele ube excellent, mele ube kwazi into oyenzayo, mele uthaye isikolo.
Obhadalayo mbani i-school fees?
Wena uzatho ukuthi hhayi mina yiso isikolo lesi akade ngithi bengibhadale imali engaka. Ungasiyela ukuthi ubhadale imali engaka, yiso sitshela ukuthi yimali ikhona ukuyibhadala. Uyabona into engitshoyo?
Ye, ukuze ungene esikolo lesi kumele wenzeni?
Kumele ube labo A labo B uma esikoleni nje. Kodwa isikolo sama-sciences but kumele kube labo A labo B in general ngoba kumisa wonke umuntu a-apply nje but sizothatha abantu abayi-45 kuzo-aplya baseharare egwere ebulawayo langabi ngaphi nathi la uyabona ukuthi umuntu wakhona kumele abayazi umuntu ayenzayo.
Singathi-ke sivulwa nini isikolo lesi?
January inamfundisa ibhayo esikolweni sakhona.
Ye, nxa sisikhangeleke khonokho ke ukuthi i-USAP Community School siyakwazi ukuthi abantu bacabanga into enxa yebahle bethole ama-scholarship le nto ezinjalo kume njani khonapho?
Mina funa abantu abasiqambela ama-cosizarisetha sibekwazi iqiniso. Uzasiyela ukuthi wena ububhadala malini. Ma ubukhona ukubhadala $10 kungathi i-school fees sethu sikufuna wena njenge-student sizakuyekela ukungeni yabo into engitsho sibe sesimetha need-based financial aid.
Right, khona ngapho-ke kobulawayo, khona ngapho kobulawayo-ke singathi abantu kumele benzeni nxa ukuthi umuntu ufuna ukuthi angene kuhlelo lolo.
I-application format ibhaliwe ukuthi you should be averaging on A's on B's.
Uyayithatha ngaphi i-application? Uyabe uyayithola ngaphi?
Ku-advertisement yethu umuntu ule-link. But ma umuntu engela link, uma ngazi isikola ngithi ukuthi ngethi ama-application form physically. Ku-Facebook. La ku-social media but nxa umuntu engela access to social media nxa ese-boarding and sizama ukuhamba out emathebelelweni sihambe kuma-boarding schools sibatshele ukuthi no kule-scholarship esinje esila kuzoyitha ukuthi usesikoleni esikuphi umuntu akhona umbuzi lakhona because atezindlela e-asha esirene ethekwane esolusi and mina ngizabe ngihambe esikoleni okubopokhona la kuma-askets nangabi enza khona ukufika khona but uma ngingafikanga usile ngani awuzwanga ukuthi ngifikile endaweni lapho khona and umuntu yakhona ukuhambe e-North American space ekobulawayo esemarket ezwa nge-programu yena le. So ma esesikolweni esingafikanga whatever but ezinje ukuthi into yangikhona ikhona or ebonile ku-Facebook wathola i-link cause ku-Facebook kule link ye-application yangkhona e-North American space eyikhulumayo kule free Wi-Fi for anyone as long as you're Zimbabwean you have an ID kule free Wi-Fi. So uzohamba e-North American space uyezwa ngithile ama-application form ngathiya le flyer ngithiya ama-application form ayi-13 le flyer le Wi-Fi ma bengazi kusiyini yona le i-USAP yabikhona. So xa kungumuntu nje ongakhona ukuaccess i-internet. They can go there because internet is free. That's the same thing to us.
Yeah, asithi umuntu lo usekhaya kukhona ngale ke ematopo esikolo se-high school.
Umuntu okhona esekhaya kulo muntu onjengawo umbonele wakhuluma lami. Kungitshela ukuthi ngitshela ukuthi hayi mina umuntu engimkhulumelayo ngifuna ukumncedisa a-apply and but kasuza khona uku-accessa because ematopo kuzanihlupha ukuningifiki baninga ngebhajethi okuyafika ematopo but mina le bhajethi yokufika as much of matebelent as I can do yabo so ngiyabonga ukuthi hayi angikhona ukufika mina sengithenga ukuthi hayi i-link yoku-aplya or ku-Facebook yapho ngihamba ku-USAP or udingi education matters ku-Facebook ngayithola uzathola i-link yangikhona and ma kuyehlula uzatshela ukuthi hayi kuyangehlula and ngibe sengithumezela mina i-link nge-message.
Lo ngunkosazana Shamini Nyakonda, umbalisi wesikolo esitsha esithiwa sona i-USAP Community School. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja.
Bendala Sandra Ndebele sidobela uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibhanga le-RBZ selihlehlele emuva kusinqumo sokumisa abenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini cash in cash out kodwa sokule migoqo. Abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobunengi. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi silolunye uhlelo ntambama ngo-7:30 kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngo Chris Gande.